eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alinga litshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 28 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mbona yifi for his life yabo ngoba kangela ice cream poisoning yenzakala kweMatebele Land. Ibhompu lenzakala futhi eMatebele Land. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo eMatebele Land.
Ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba angaba esesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo eWhite City koBulawayo.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba.
Ibandla leZANU-PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho luzayo aluladlakela.
Sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezinhle. Yikho lapho izekisithi uyaqinisa ukuthi hayi alinge ngizame imizamo lanilike liform i-political party ngaba ngomunye walaba abantu abahamba bayaform i-political party ye-MDC.
Esigabeni sethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka kusikhundla sokudinga umongameli welizwe lamhlanje siphatha impilo kaNkosazana Thokozani Khuphe okhokhela elinye lamacele awe-MDCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba khona emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho webandla lakhe eleZANU-PF ewange izolo kuveza ukuba engaba esesabela ukuphinda kwesehlakalo sakoBulawayo eWhite City Stadium esenzakala ngempelaviki. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kulandela ukudubuka okunakekelwa ukuba libhomba enkundleni White City koBulawayo ngomgqibelo lapho okunumele abambalwa abakade besemhlanganweni ababili bagcina belahlekela ngumphefumulo esibhedlela. Ingcitshi ezicubungula ngezombusazwe zithi umongameli Mnangagwa engabe esesabela impilo yakhe ngoba kungaziwa ukuthi kuyini okuzakwenzakala ngemva kwalesi sehlakalo. Nkosazana Mercy Mwanza isekamuzi saseHarare uthi okwenzakele koBulawayo kuhlasimulisa umzimba ngakho akamsoli umongameli ukwesabela impilo yakhe.
Mnangagwa ezefeli kwadrisirali yayizolo ewange. Mbona yifi for his life yabo ngoba kangela ice cream poisoning yenzakala kweMatebele Land. Ibhompu lenzakala futhi eMatebele Land. Ha, asawazi phela ukuthi what's next for him okumeleyo eMatebele Land.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mthulisi Nyoni uthi kungabe kubangelwa indlela angena ngayo embusweni ukuthi ahlale evalweni.
Singathi indoda eligwala akalaqiniso ngokuphepha kwakhe. Sikhangela lokho okwenzakala eWhite City ukuthi lokho ekuzona eMatebele Land. Akho ke ukuphepha kwakhe akuthembeka kuhle ngokwana zethu. Mhlawumbe bengela qiniso ukuthi uzaba ngumuntu ongasila njalo i-security yakhe kubisa imibuzo eminingi ngayo emva kokwenzakele khona. Yikho nje ekhanseleni ilokuzenini irale.
Isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokelwa ngumnumzana Washman Ncube, umnumzana Decent Bhatshila uthi kukhona ukutshaya amanzi.
Kukhona okwenzakalayo esingakutshelwayo njengoZulu okumayelana le security kupresidium yonke. Kungabe kukhona mhlawumbe ukuthi baxabana bona bodwa abesibuthweni bexabana lomongameli uMnangagwa njalo bebesebehamba bemethusela lapha lalapha ya. Kuphinde kwenzeke futhi ukuthi kungabe kukhona ezinye izitha alazo ezingaphandle kwebandla lakhe kumbe ezingaphandle kwabebutho. Kodwa kukhona okushaya amanzi and kuzaba le mphumela emibi mhlawumbe singakayi kukhetho kumbe sisanda ukubuya ukuvela ekhethweni.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Sipho Sami Ndlovu uthi uMnangagwa angabe sesabela udaba lombhuqazwe olwegugurawundi emhlubuleni weMandebeleni.
Uyazi nxa uphumile emlonyweni wengwe ukuthi uyale ubuyela khona phela remember ukubana yimathebelelenti leyana kasenathemba umngameli njalo ukubana uyazi nxa ukhuthiwe uphume phakathi kwenkeme-nkeme yendaba uyabaleka ngitsho even lasithunzi sakho nje ukuphonguthintwa nje into awuyawungasazwisisi so kakusena kuthembana.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Munashe Mdutsa uyakulandula lokhu esithi uMnangagwa ubevele engahlelanga ukuya emhlanganweni wewange.
Irali leyi ibingaplanwanga ngumongameli. Irali leyi ilungiselelwe ngeleadership ezanu-PF yewange. Yibo abathi cabanga ukuthi upresident ngemva kokuthi enga-officiata kuprogram le yewange Colliery uzahle kwanisa ukuthi efike khonapho, but upresident ubevelile lama-programs akhe ubemele ihlangane lama-investors akhe vela kwe-Germany le-Belgium eHarare. Yikho uthe soon after the officiating of i-program yewange Colliery uhle wahamba eHarare. Bekungayenzi ukuthi postpone i-meeting le yama-investors ngoba namhlanje ngolwesine bekuzamele ufukele ukuphuma phandle kwelizwe siye eTanzania. So yikho kuphela kube khona, akazange chiye irali ade ilungiselele. Irali yeMathebeleni North izayenzakala lupane ngelanga elizakhulunywa elizaziswa abantu ukuthi kuzaba nini. Lokho kodwa kumele abantu benanzelele ukuthi upresident yena uqakathekisa izinto ze-economics more than ukuqakathekisa izinto ze-politics. That's why ama-priorities akhe engani akhangele ku-politics kakhulu.
Ekhuluma lentatheli izindaba zomsakazi weBritani we-BBC uMnangagwa wazise ukuba ucabangela icele lebandla lakhe axabana lalo ele-G40 elalikhokhelelwa ngunkosikazi Grace Mugabe esithi kuzamelela amapolisa ukuthi acubungule lolu daba. Kumele ithuthe 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ibandla leZANU-PF lizaqhubeka lisenza konke kusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Lokhu kwethulwe isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Paul Mangwana ngesikhathi sengxoxompikiswano yokhetho equthelwe eJohannesburg izolo ntambama. UBenedict Nhlapho ubekhonale wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma imbuthanweni wengxoxompikiswano yezokhetho phakathi kwe-MDCT Alliance leZANU-PF, uMnumzana Paul Mangwana uthe ibandla leZANU-PF sekulibandla elahlukileyo kulakudala ngoba seliphansi kobukhokhelo obutsha lomongameli omutsha.
ZANU-PF under its new leader.
Ibandla leZANU-PF lizimisele ngaphansi komkhwekheli walo omutsha ukuqeda udlakela lwezombusazwe. Okwenzakale ngeviki eliphelileyo bekungagcina kuphetha ngokuchitheka kwegazi. Siphose salahlekelwa zinkokheli zethu zonke ekudubukeni kwaleli yabhomba, kodwa indlela umongameli wethu aphathe ngalo lesi sehlakalo lami bengingeke ngikwenza.
UMnumzana Mangwana uthe loba kwathatha isikhathi eside ukukhipha uMnumzana Robert Mugabe esihlalweni, iqiniso ukuthi ibandla lakhe yilo lodwa eZimbabwe eselanelise ukukhipha umkokheli walo esikhundleni saphila, okuyinto esiyehlule emabandleni aphikisayo. Uthi okwamanje umongameli Emmerson Mnangagwa wasekubike kwacaca ukuthi uzabusa iminyaka elitshumi kuphela nxa ekhethiwe njengokutsho kwesisekelo sombuso. Uthe ibandla lakhe liyaziqhenya njalo ukuthi lanelise ukufaka abesifazane abaningi ezikhundleni zobukhokheli. Enkulumeni yakhe isiphathamandla sebandla le-MDCT Alliance uMnumzana Douglas Monzora uthi ibandla lakhe lilamacebo amakhulu okuthuthukisa iZimbabwe nxa linganqoba ekhethweni oluzayo.
We want to build a nation state
Sifuna ukwakha ilizwe. Silondoloze isizotha senkokheli zomdabu. Ziqinisekise njalo ukungasekela ihlangothi kwebutho, inhloli lamapholisa ukuze basebenze ngendlela ehloniphekayo. Sifuna njalo ukukhangela ezokuxhumana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Uthi bafuna ukwethula intuthuko yezomnotho ezofinyelela umuntu wonke weZimbabwe. Phansi kwahulumende webandla lakhe, uthi abantu bonke bazathola amathuba afanayo benelise njalo ukudla ifa lelizwe labo. Wakamonzora uthi bafuna uZulu kube nguye othatha isinqumo kukho konke okwenziwa nguhulumende, kanti njalo uthi bazaqeda inkohlakalo baphucule inhlalo kaZulu ngendlela engazange ibonakale. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ugatsha lwezokhetho iZEC lunxuse amabandla aphikisayo ukuthi bazezibonela ngawabo amehlo ukudindwa kwamaphepha okuvotela kusasa enkampanini kahulumende eFidelity Printers eHarare. Lokhu ngokunye okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe ngoba kulokucabangela ukuthi iphepha elasetshenziswa kukhetho olwedluleyo lalilo bumenemene obenza impumela ingemukeleki. Kunengi okwathiwa ngamabandla aphikisayo kumele kwenziwe phambilini kokhetho andubana ancintise. Kambe kusekunengi na okumele kulungisiswe ukuze amabandla aphikisayo angene kukhetho olukhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana David Ndlovu endawonye lesiphathamandla somanyano wePeople's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingqoqo.
Abadala babethi egavileyo inathile, so nxa usuvele upresidenti esefakile ukhetho wafaka le date abantu bahamba ku nomination usukhala lawo nxa uhlatshwa lawo khala ukugijima ukhipha la meva akuhlabileyo, kodwa usoke uthi lanxa usuhlatshiwe ubusu sithi sengikhipha meva hayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba abuchabanga ukuthi hayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Ngiyahleka sure. Ende ngihleka ngikuthi yabona i-cannot pass imithetho sikhonona. Yabona into eyenzakala elizweni yonke is-legal, akulanto e-illegal. Into ongakhonela ngayo ngithi no, into le is-legal but i-state noma i-state apparatus, i-judiciary bayihlulekile uhenge udaba lami, then ngiyathi kule case. But where it is legal, sikwazi that kusemthethweni sithi hayi angivumelani lakho. Ungavumelani nomthetho uyawamenda, awulwisi ngokukhombela emgwaqweni ngoba sozoutshintsheniimpendulo.
Mnumzana Chabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphe amathuba njengeZANU PF, lithini lina ngalokho?
Sisilokhu sichaya impembe yakho ngani ngoba vele abusobe butshintshe lutho. iZANU ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke la mnyaka yonke, bakhangela kuphela ukuthi ama days sesiyafika ku election sebeqalisa ke ukuthi balinike ipublicity ukuthi iphumanini lani kodwa abantu babe sebevele sebenzile idecisions zabo sebefitiwe ngepoison le ekhona ungeke wasala lo muntu umnyaka ulokhu umnika ipoison lokhu umnika ipoison kuzizo ukuthi unkonanza mtintela sokusele 2 days ukuthi iminyaka kuphele asezoyenza i-decision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza ama-vote amaningi ngendaba yokuthi besincitshwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi OMDC kabakho, oMdura bakho, oPRC yabakho. So nginethemba lokuthi bavele sebesiqinile kudala. Lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuguqula izinto idamage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu uthini wena ngalokho i-rigging yini le?
Yabona into leyi into ezifuna ube pragmatic and ube practical right. I-ZANU PF yes ile two ways yathi ngeke sizibalekile iku-executive ye-executive iphathi ebusayo anti ye ku-executive ngaku executive. The executive can use, or especially in public media, they do follow the head of state, don't want head of state. Then why is here who private southern, bam, then they don't want head of state, but it's a silver coin. In public media, you can't even force our media, who put you in a, Zanin media, and then our opposition, that we have a land using and this is Kadha for all. But in the corner, I would say, what would make our parties, what would make it, what would raise it, what would raise it, kuphumela iveki kathesi andithe yona baphuzile ukuqalisa amaphathi zonke aphiwe amathuba ukuthi isifine siyakunanzelele ku-next election ngase kungumthetho kuthiwe 6 months before kuyamela amaphathi zonke athi anikwe equal lokuzeni ku-A into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Chabangu uphosa lakho sizo.
Ondlovu wenze ngani kahlali eZimbabwe kumbe wenze ngani ufika izolo eZimbabwe ukhetho zonke lezi zade zisiba khona ke ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iindaba zama-reforms aziqalisanga lamta zaqalisa ngowe-back 1980s zikhulunywa ngoJoshua Nkomo zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kulama-record esikhuluma ukuthi nxa sikhuluma ngama-reform sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Jabanga.
Uthabanga ngibona ngani ube too emotional ngizwa ukuthi nithen. Angivele ngihlale eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi bona khona ithen mina. It's very unfortunate ngoba i-public media is their own by state and they will not be working against state. I-problem yaba khona ukuthi kwaselakala i-enforcement. Sonke sasikuzilela ngoba every reporter of course tries for his place. So i-public media nithe engayiphendule, i-private media nithe angeke ngiyiphendulele ngoba i-private but i-public media owned by the state. There is no way ababe ngeke bejele ukuya khona nxa umongameli welizwe ehamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Kungumela ukuthi kwabunela enforcement ngisho ukuthi wokungekho yangilali kanjanga kude sini.
Lo ke umnumzana David Ndlovu isiphathamandla sebandla leZANU PF bexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano we-People's Rainbow Coalition umnumzana Sengezo Chabangu. Namhlanje kuhlelo lwabesifazane yasihluzeni bomama sinika abesifazane abancintisa kukhetho lwalonyaka ithuba lokuthi bachasise abakuthembisa uZulu banganqoba. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli welinye lamacele awe-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe waziwa njengowesifazane olesibindi omelana lobunzima bokuhlukunyezwa obubangelwa lubandlululo bobulili. Njengowesifazane ongendanga ubizwa ngamagama amaningi kodwa lonyaka akumvimbanga ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. UMathabile Masuku sethulela lolu daba.
Laloba abanye besithi ulesibindi Kulabanye abathi uMakhuphe ngumuntu othi engakholwa ulutho angaguquleki lula umkhumbulo wakhe. I-Studio 7 ixhumane loNkosikazi Khuphe lapho axoxe kabanzi ngohambo lwakhe kwezombusazwe kanye lobunzima asehlangane labo kuhambo lwakhe. UMakhuphe uzalelwe esibhedlela sempilo koBulawayo mhlaka 18 Lwezi ngomnyaka ka-1963 njalo ulabantwana ababili. Ngamazwi akhe uthi uhambo lwakhe kwezombangazwe uqale ukulukhuthalela ngomnyaka ka-1987 esebenza lomuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai bephansi kwenhlanganiso yezisebenzi eZCTU.
Ngazalwa mhla ka 18 November umnyaka ka-1963 empilo esibhedlela sempilo eseBaberfield koBulawayo. Into engenza ukuthi ngiphatheke kakhulu ezintweni ezepolitiki ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe abe lempilo enhle. Ngifuna ukuthi wonke umuntu oZimbabwe abe lamathuba alingeneyo. Kwenza ukuthi abantu babe lamathuba alingeneyo okuthola imisebenzi amathuba aneleyo, ukuthi bayizibhedlela bayelatshwa amathuba aneleyo, ukuthi behambe ezikolo bayefunda amathuba aneleyo, ukuthi babe lamanzi ahlanzekileyo.
Uthi ufuqwayo kufisela uZulu weZimbabwe ukuthi abe lempilo enhle.
Ngiqala ukuba active ngo-1987, ngiqala ukwenza izinto ze-trade union. Sikuze-CT Women's Advisory Council, ngakhethwa ngaba ngu-Secretary General o-Women's Advisory Council. Ngihlala ngitshela abantu ukuthi usenisebenze lo former president wethu uBaba uTsvangirai kweminyaka engu-26. Ngaqala ukusebenza la ngile eminyaka engu-31. Yena engu-Secretary General weZimbabwe Congress of Trade Unions, main wing. Mina ngingu-Secretary owe-Women's Wing. So yikho lapho esisebenze khona, saqala silwisana ngezinto zezisebenzi. Ukuthi sifuna ukuthi azisebenzi zisebenze kuhle, bebe lemisebenzi emihle, babe leholo elihle, ama-conditions abo abe mahle. Kodwa sithe sesibona ukuthi uhulumende kamgabe kakunazeleli khona lokhu, kafuni ukulungisa izinto esikhuluma ngazo ukwenzela ukuthi izisebenzi labo zibe lempilo ezihle. Yikho lapho izekisithi uyagcina sithi hayi, alingeni lizame imizamo lanilike liform i-political party. Ngaba ngomunye walaba bantu abahamba bayafoma i-political party ye-MDC. Angiyijoyinanga ukuthi abantu abaningi abakwazi bacumanga ukuthi ngingcene sayijoyina. Thina yithi sayifomayo i-MDC ngokuthi i-ZCT uyacina sithi abantu abangu-8 kabahambe beyefoma iparty. Ubaba uGibson Sibanda wayengu-president we-ZCT, Isaac Matongo wayengu-deputy, uBaba uTsvangirai ngu-secretary general, uMzekirelo wayengomunye u-secretary general, uMakwazo owayengweyini union ye-mines, ubaba uGift Chimani Kire lo Pauline Mpariwa owayengu-chairperson we-Women's Advisory Council, lami mina uThokozani Khuphe ngangu-secretary o-Women's Advisory Council. Yithi abantu abangu-8 okwathi sihambe siye form iparty. Sasesinxusa-ke bonke laba abanye libabona khathesi ukuthi babuye bazosijoyina. Saqala ngokwenza lokhu kanti ukuthi ayi-Working People's Convention. Sasuka-ke sasesiya ku-Congress ka-2000 saze safika kulesisiba esikiso sona khathesi.
UNkosikazi Khuphe uthi ubunzima obuphakathi kwezombusazwe benza omama bacine behlehlela emuva, ethi yikho osekwenze ukuthi omama bebebalutshwane kulaba ababhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka.
Into yabo mama isilama-100 years ilizwe, kodwa khathi singakhangela omama asikatholi ukujabula kakhulu. Mina bezama ukungivalela ukuthi ngabe ngupresident we-MDC. Ukuze ukhangele ama-female candidates khathi sabangenile, khangela khona kuzami ukuthi bafilde ama-candidates amangaki. Malutshwane ukhangele kwi-MDC Alliance, malutshwane ukhangele yonke ama-political party, malutshwane. Ngokuthi omama bathi nxa kuhlukuluza omama abanjengoThokozani Khuphe, mina-ke kuzahamba njani? So yikho yiso ezinye izinto ezenza ukuthi omama becine behlehlele emuva bese sisaba ukuthi bangene ezintweni zombangazo. Kodwa mina ngithi hayi, sizakulwa size siyefike ekugcineni, asisoze sithedele emuva. Yikho ubona ukuthi mina bangalisa kade bengafuni ukuthi ngibe ngupresident ngokuthi kuthiwa because ngumama, because ngivele emathebeleni. Ngikwalile khona lokhu ngathi akuqalwa. Mina ngingumama, ngizakhokhela ngingumama nginjalo. Mina ngizakhokhela nginjalo ngingumuntu ovele emathebeleni.
UMnumzana Samukele Hadebe osebenze ehofisini kaMakhuphe ngesikhathi sohulumende womanyano umchaze njengomkhokheli olobuqotho.
Lo umuntu engingathi ungumkhokheli oqotho, ngumkhokheli olenjongo, olokuzimisela njalo okhutheleyo. Ngikukhuluma ngincike ngaphi lokho? Ngikhuluma ngemsebenzi kakhulu ayifeza ngeminyaka ekuhulumende engu-deputy prime minister. ngamafitshane ke ngingathi mina kunenge engingakutsho njengomuntu osebenze kakhulu eduza lo Dr. Khuphi ngiveza ubuntu bakhe ukukhuthala kwakhe ukuthanda kwakhe ilizwe leZimbabwe lobuqotho njengomama olesihlelo olozwelo ofisa ukuthuthukisa isizwe sakhe labantu bakhe esiyaphambili.
Ngomunye wabomama ababalelwa kulabo abasebenze bekhokhela ngobuqotho hathi kweleZimbabwe kuphela kodwa phakathi kwezwekazi laseAfrika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo akusela qembu eliphuma kuzwekazi leAfrika elifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo esomncintisano wenguqu owenziwa ngemva kokuba iqembu leSenegal liphuthe imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu engalaneni yesibaya sika Group H. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSenegal liphume kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngendlela engajwayelekanga ngemva kokuba liphushe imidlalo yalo kusibaya sikaGroup H lile miklomelo emine yokulinani elilingana leli leqembu leJapan. Lawa maqembu ahlohle aphinda ahlohlwa ngokulinganayo, kodwa umehluko odale ukuba eleJapan lidlulele phambili ukuba eleSenegal libe labadlali abayisithupha abatshengiswe ikhasi lombala olithanga, ukuthi eleJapan libe labadlali abane kuphela abatshengiswe ikhasi elifanayo ngabonompembe kumidlalo emithathu yezibaya. Iqembu leSenegal belizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano aluba libe ngutshikilobhanqa leColombia, kodwa lusukela selinqotshwa nge-1 kanya, kwathi eleJapan lalo latshaywa nge-1 kanya ngelePoland. Limpumela itshiye leColombia kuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha, kuthi eleJapan leleSenegal elinyene ngemiklomelo omabili yele miklomelo emine iqembu ngalinye, kwathi eleJapan laselidlulela phambili ngemva kokukhangelwa ukuba yiliphi eselijeziswe kaningi ngabonompembe. Limpumela itsho ukuba izwekazi laseAfrika lisela qembu elisele kulomncintiswano oqhutshelwa elizweni laseRussia, njalo olandela limidlalo kumabonakude usibonakaliso Ndlovu ukuthi ukusekela amaqembu aphuma kuzwekazi laseAfrika kuyadanisa kakhulu, kungcono nje ukubukela umuntu engela qembu akhangelele ukuba linganqoba.
I-World Cup play, kumele ubukele kodwa ungasupporti kakhulu ngoba isizwisa ubuhlungu. Kunje so iSenegal isiphumile not because badlale kubi, but inxa yokuthi kuthiwe bala ama-yellow cards amaningi kule yinye i-team. Kanti indaba kungatshongo ukuthi laba abadrawileyo, abatied, bengadlali enye i-match, sibone ukuthi kuyozalwa nkomoni. Not ukuthi i-team iphume inxa yokuthi kuthiwa ila ama-yellow cards amaningi kudlule yinye.
Amanye amaqembu afinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano wezwe zomhlaba ngabalisa ele-Uruguay lele-Russia aphumelele kusibaya sika-Group A, ele-Spain lele-Portugal aphumelele kusibaya sika-Group B, kusibaya sika-Group C kunqobe ele-France lele-Denmark, ku-Group D kuphumelele i-Croatia le-Argentina, iqembu le-Brazil lele-Switzerland aphumelele kusibaya sika-Group E, ukuthi kusibaya sika-Group F kuphumelele iqembu le-Sweden lele-Mexico, ikanti ku-Group G kuphumelele iqembu le-England kanye lelase-Belgium. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Hey, imali yexolo isigqibela ke uhlelo lotlwa lamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zalamhlanje. Ukwehluleka kwamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya emhlanganweni wewange izolo kubikwa kuveza ukuba engabe sesabela impilo yakhe ngemva kwesehlakalo sangomgqibelo esewhite city. Ibandla lezano PF lithi lizaqhubeka lisenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi ukhetho oluzayo aluladlakela. Selugqiba ke lapha uhlelo. Igama nguChris Gande, lalelani ke iStudio 7 Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.